Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zelokithi lelobhengula kobulawayo bezithegwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagcekeza izindlu, abanye babo ababikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le-CCC.
Besibuzwa kwezinye indawo ezinjengabo Gwanda lakubo Gweru, lapho abantu okuba labo amatshekesha khona, kodwa kathesi sinanzela ukuthi nalaba abantu sebengena futhi edolobheni lakobulawayo.
Umthethwandaba wele-South Africa uzathetha udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende we-South Africa esokumisa ukusebenza kwama-permit aphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit.
Kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba abasebenzisayo, ngoba la akasebenzi, kasoze asebenze noma nini, noma bengaphiwa 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe.
Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lele Melika emkambo wensitha kanye lasemkambo kahulumende oyi-foreign exchange auction.
Abantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana abangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Idale le-Congress elemelika izolo liqale ukulalela abafakazi kudaba lokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela womnyaka ka-2021. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zelokishi lelobhengula kobulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagcekeza izindlu, njalo abanye babo bebikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, umlandeli webandla le-CCC kumaviki amabili adluleyo. Umhlangano lo ubuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olokulondoloza ukuthula olwe-Local Peace Committee, njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-Neighborhood Watch Committee. Ukuze sizwe okuhlafunwe umhlangano, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda.
Lo mhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula, behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwe-BUPRA. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance, njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina i-Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esesenzakele, ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yala abantu abalama-matches, lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini, bayathathelwa impahla, izakhamizi esezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe-community liaising, labe-public relations, labe-chaplaincy, ade bekhona labo ukuzoxhasa lumhlangano. Njalo bekule mbuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le yinye futhi ingozi ezayenzakala, besebenzelana nabafundisi lama-Local Peace Committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqakatheka kokubunjwa kwama-Local Peace Committee, ngoba abesencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano, njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano, njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi besethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangela ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule ama neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo nge-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. Njalo kukhuthaziwe abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanisa ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhanya ngani uyawona bakwanisa ukugijima beyiripoti abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashethu ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalwa?
Sinanzelela ukuthi imihlangano enje iqakathekile ukuthi yenzakale ezigabeni zonke ngoba laba amatsotsi asehambe ethwele amabhemba kukhangani sebeqhela lakhonapho edolobheni lakoBulawayo. Besikuzwa kwezinye indawo ezinjengaboGwanda lakuboGweru lapho abantu okuba labo amatshekesha khona. Kodwa kathe sesinanzela ukuthi lalaba abantu sebengena futhi edolobheni lakoBulawayo. Ngakho kuyinto sokumele ukuthi isetshenzwe. Siyabonga ukuthi amapholisa akhanya asebambi labane igenga liyadi isebenzi senza konke lokho sibanjiwe. Ngakho siyakubonga lokhu kodwa kukhanya ngani hayi into ebesingani sifuna ukuqhela koBulawayo.
Alo-ke ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lelemelika emkhambo wensitha kanye lasemkhambo kahulumende oyiForeign Exchange Auction. Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi phose amane, 338 Zimbabwe dollars, kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola lemelika selizathengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi amahlanu lambili, 352 Zimbabwe dollars. Emkambo wensitha idola lemelika lithengwa ngamadola aphakathi kwangamakhulu amahlanu kusiya kumadola angamakhulu ayisikhombisa, i-500 Zimbabwe dollars le-700 Zimbabwe dollars. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana efidlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi idola leZimbabwe lizaqhubeka liphephuka lingabi yilutho ngokuya kwesikhathi ligcine lingathengi lutho njengalokho sikubona. Okuyinto ezakwenza ukuthi abantu abaningi bayetoyitoya balwele ukuthi babhadalwe ngemali engasiwe yaseZimbabwe. Uhulumende kalandlela yokuvimbela ukuphephuka kwedola laseZimbabwe. Liyaphephuka nje liyaze ligcine lingasasebenzi njengalokho sakubona emuva. Ngakho-ke kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba asebenzisayo ngoba la akasebenzi kasoze asebenze noma nini, noma bengaphika 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe. Alila mandla ngokuba ezomnotho kazilunganga. Eze umnotho kazilunganga ngokuba kugcwele i-corruption le-politiki yethu ingamanga kahle njalo. Ngakho-ke kumele sicale kulokho okuthiwa ngama-root causes empandeni. Idola leZimbabwe yimbilaphi? Okwakwalo yimbilaphi? Ikulayela ukuthi kule nkinga kwenye indawo. Ungabona uvuka usiyakwelaphisa imbilaphi le nkinga enkulu kakhulu. Lokho abakwenzayo bazama ukwelaphisa imbilaphi. Imbilaphi iyakutshela ukuthi isilonda sikhona, dinga isilonda. Isilonda singatholakala konke kuyaqonda kulokwelaphisa imbilaphi njengalokhu besenza.
Ibhanga elikhulu lelizwe Ncube lithi selikhulumisane labapheka isinkwa bavumelana ukuthi baza kwehlisa intengo. Ubona lokho kusenzeka?
Ungavele ubone sekulelizwe lapho kuthiwa ibhanga elikhulu yileli selivuka lisiyaxoxisana labantu abapheka isinkwa ukuze isinkwa singaduli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika. akula ndlela yokuthi sinkwa sizavimbele ukuthi sikhwele ngendlela yokuthi ibhanga lesizwe likhulumisana labantu laba baphekisa inkwa. Nxa babe belungisa okwesinkwa okunye ke, impilo ayisiso sinkwa kuphela, impuphu ke, ijukela ke, okunye ke. Konke kuzadinga ukuthi kuhlalelwe phansi i-Reserve Bank. Iyabisi yiyo phela ephethilizwe, kakulungiswe izinto ngendlela efaneleyo hayi ngale ndlela abafuna ukulungisa ngayo.
Iyona intengo yezinto zonke nje iqhubeka ikhuphuka mahlayana yini kulezi nsuku kumbe sokulobubelo.
Intengo yezinto isikhwela kakhulu okwedlula lokho akade sikubona. Intengo yazo zonke lezi zinto ezidingwa ngabantu suku ngosuku esithi ngama basic commodities kuyakhwela. Akusathengeki abantu balala bengadlanga, akade belala akade besidla kathathu ngosuku sebesidla kabili kubekanye, abanye sibelala bengadlanga vele. Ngakho ke futhi kasikhangelelanga ukuthi izinto ziza kwehla kumbe ziza kumukukhwela ngendlela yokuthi idola laseZimbabwe lokho liqhubeka lilahlekelwa ngamandla.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube owenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association iNakora ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa iHelen Suzman Foundation ethi isibhalele emthethwandaba iphikisana lesinqumo sikahulumende wele South Africa esokumisa ukusebenza kwamapermit awaphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kwelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilama-permit la. Umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshela bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwama-permit la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Abanye bazozithola sebesebenza bengela amaphepha becilibezelwa, kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
EZimbabwe, that is essentially unchanged from the country that they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso iHelen Suzman Foundation selamukelwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye le ndawo yokusiphilisa.
Minister of Home Affairs terminate ama-ZTP azange sakonsulta thina ama-ZTP holders. Engathi kungakonke kungahamba kahle, siyawadinga lawo ma-permits.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi kuvele akuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli njengoba isikhulumeli sikampathi Ntambo ugatsha lwendaba zasekhaya besingakaphenduli imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza abalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakaze. Umphathi Ntambo walolu gatsha umnumzana Aaron Mzwaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribe uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations. Is true.
iSouth Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe nalowo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amapermiti la aphiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008 kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melistulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Thuso Khumalo.
Umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usemise umsebenzi umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima ngemva kophenyo oluveze ukuba uChilima engaba wafumbathiswa ngomunye osomabhizimusi othiwa nguZenet Sata. USata ubikwa wafumbisa uChilima kunye leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezingadlula amachumi amahlanu lanye 54 ezigoqela lentathele izindaba ukuze ziphiwe ukuze uaphiwe imvumo yokuthengisela uhulumende kumbe amathenda. UChakwera uthi uthathe lesi sinqumo ngoba uphenyo olwenziweyo lugatsha lwezomthetho lwafumana uChilima elesandla kunkohlakalo le.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usesule umgoqo wecurfew wafakwa ngesikhathi sokuqala kobhubhane lweCOVID-19, kodwa uZulu uzakhuthazwa ukuthi aqhubeke egqoka amamaski njalo echelelana ngaso sonke isikhathi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izisebenzi zomngcele weBaybridge zile nkohlakalo esabekayo. Kubikwa kuleziphathamandla ezisebenza emngceleni lo ezintathu ezicutshungulwa ngoba zile notho enkulu kakhulu engaziwayo ukuthi yavela ngaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Libukanjani endaweni zonke kakhulu kesiphimelele abasakazi beStudio 7 siyabonga. Siyabonga kakhulu baStudio 7 basakazi siphimelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu le. Bonga kakhulu u-18 Nangagwa ala usebenzile esikhaleni sethu lokhu emhlabeni nami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlele sasikhala ngalo lwezithupha namadeti konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezoncwadi asandeni ngobuningi siyekeleni ukuba besisithi thina uhulumende uyakampena uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asandeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho lapho kakhulu lama 5 bakwethu esingenazo iy'thupha namabhedi. Mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi, kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzela ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma sozesimvotele yena kanandaba lakho. Yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu asandeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi ikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba mnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga esandeni ngobuningi bafowethu ebe-ofisini siyelanda iy'ncwadi bakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi malibhewula khona ngapho mabhewula hambani uhlelo lwyeza khona manje kungakabi lansuku ezingayo lungiselelani ukuthi lihambela kubo-kawunseli liyebuza ukuthi kungadingakalani ukhawunseli alilungisele kathesi hambani bafowethu abogogo okhulubayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha e-WhatsApp. Ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ma-Studio 7. Amen.
Sanibonani bantu be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila. uthulando okhulumayo wakandlela obuqhamuka eflabhuzi flabhuzi phansi kwendlini usibazi ngithi mina angeke ngifondise lapha kulomama lo ophikayo ukuthi unkomo wadayisa isizwe sikamthwakazi engathi yena unkomo kazanga dayisa isizwe sikamthwakazi ngoba abantu basebe sifa ngegugraund mama igugraund iqale before iqale after uJoshua Nkomo efuna ukuhlangana nabantu basishoneni omgabe ngoba even abase amangisi ambuza bese England ukuthi hawu Nkomo kanona wasufuna ukuhlangana nalomuntu lo thina sifuna ukubuyisela izwe the way izwe esalifica limi ngakhona sibuyisele ngendlela esafica ungakhona Nkomo wathi na no ufuna ukubusa iZimbabwe ezihono ngoba bebemtshela uMagrediator kodwa yena akazange azayivume leyo nto le kuthe mase kunjalo baqala-ke ukuthi benze njani baqala-ke ukuthi bona baqala ukuthi betha bemthathele iy'khali mthathe beyikhali basekusa igugrawundi wasesenza i-unit government i-unit government uyenze after eseyalile ukuthi selumhlanga egugrawundi i-unit government yinto yogcineni le mama ofanele sikhulume ngayo kodwa into efanele sikhulume ngayo ukuthi unkomo walidayisa izwe wadayisa abantu basemathebeleleni ingakho lamhlanje siphilala impilo esiyiphilayo
liboni njani lenjani basakazi be-studio 7 hayi siyaphila nathi siyaphila ukhuluma nothulana kwendlela uqhamuka eflabhuzi esigabeni sakwasibasa kwamthwakazi ngithi mina hayi liyasidida-ke bantu be-studio 7 likwazi ukukhuluma ngendaba zo-cc zecc emarapi kati inerali kodwa nikwazi ukukhuluma ngerali selokho nje likhuluma ngelokhu uzalo nge-cc cc kodwa ukuthi likhuluma ngendaba yokuthi emarapi kati nerali laba nabantu aba-1000 alikhulumi lokho so asazi ukuthi basazi noma lani liyabhadalwa yini khona lapho ku-studios ngo-cc lapho ukuthi likhulumto ze-cc kuphela sithi phambili ngomthwakazi edha liyakhuluma edha likhulumi sithi phambili ngemarapiti
sanibonani ku-studio 7 siyanibingelela nonke basakazi bethu abahle siyabonga indawo bakithi sisithola shisa ezingena zonke izinsuku ngeke ngizishoke igama mina ukuthi ngubani ngoba ngiyazi ukuthi kulela ilizwe akunakhululeka ngicela futhi ukuthi nabafowethu iningi labo abathanda ukukhuluma amaqiniso lana mangimamele engahlali bezisho amagama ngoba iZANU-PF iyabulala uzothi uma ufikile ngelinye ilanga lapha uthi ubone nje suthathwa ngabantu ongabazi ngoba nakho vele bethumba abantu njengenjwayelo so bakithi nami ngithi ake mphawule lapho le nto kachuma nomngane wakhe lo gawula laba bantu yini kanti line lidla kuZANU-PF nokulibhizi lisapotana neZANU-PF liqamba amanga khohlisa abantu chuma ndoda ikele ukukhohlisa abantu ayikho into eyenziwa eZANU-PF sinze loo ndoda wakho wangena lo ayikho into esakho wayenza ubhizi uqamba amanga uthi imigwaqo kuphi ngoba thina sibone lutho into nje kuphela yaziwa eZANU-PF khuluma iqiniso ikubulala kwaphela ukubulala abantu nje abafuna ukulungisa umnotho olinina libhizi liyababulala ngeke ukukhohlisa abantu bakithi abantu bakhathele hawu yini kanti layala nje nelizwe yini bantu yini kodwa hayi siyahlupheka yini nje manje sigcwele amazweni esingawazi nokuthi kuphi libhizi yini hayi bafethwa ke niyeke ngicela ifundo le meseji nawo beyizwe bona umnankako la abahlupha abantu hayi sikhathele yiwo thina
ngibingelele ku-studio 7 njani basakazi hayi nonophila sisiphilele nje mna ngifuna ukuthi kujonathan moyo ngicela ahlukane le triple c i-ccc asimdingi asilandaba laye loko kuthi ayila structure ayila ini hayi akufuni yena lokho akufuni yena ngiyacabanga ukuthi ubaba ungwenya uyibeke yacaca fake yacaca sibe lokuthi indawo zama-structures zihamba so lokho ukuthi ulokhu zena ujonathan uzakhuluma okufunayo uzakhuluma ini uzasinika umbono hayi asifuni umbono wakhe thina ngoba ujonathan wavela wehluleka sasenza lo mgabe wavela wasilahlela ngaphandle thina abantu basemandebeleni yena lo mpoko betshelwa wayehamba etshela abantu ukuthi yeyi igugraund wayeyi-moment of madness vele wayengasinaki thina abantu basemandebeleni so hhayi akahlukane lathi vele asimdingi thina angazi lokuthi ukukhulumelana ukuthi ala strach ufuna utshela bani othe siyamdinga mba kale khona ngalo lapho khona umbeni usekhinya umbeni ungabi engasitshela okokwenza nxa wafundela ukutshontsha hhayi ukuthi afundele ukuthi ahambe sitshele into udoti wakhe lo sitshela wona lo wafundela ukutshontsha eZANU-PF le kabuyele kuZANU-PF kuphele lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika idale leCongress izolo liqale ukulalela ubufakazi kudaba lokuthi oyingumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela omnyaka ka-2021. Iziphathamandla zogatsha lokhetho esigabeni seGeorgia zifakaze ukuthi impela uTrump wazibamba ngamandla ukuthi zigenqule ukhetho kodwa zala. Omunye umfakazi uAndrea Shea Moss lonina uRuby Freeman bagcina bebaleka emzini wabo ngoba sebehlukuluzwa ngabalandeli bakaTrump. Wayebatshele ukuthi abantu laba yibo abagenqula ukhetho. Ezinye njalo eziphathamandla zokhetho zaleli bandla elama-Republicans zikhangelelwe ukwethula ubufakazi kumalanga alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Difa wajabibhango Dube.
Ngemva kokubona izigemegeme eziningi esiyesazibona njalo zisenzeka ezweni laseMelika, ilizwe laseMelika lilizwe elidinga noma elithi elifuna ukutshengisela uZulu kakhulu ukuthi basaselilizwe elile democracy njalo baseselilizwe elikwazi ukulandela umthetho. Kodwa ke kwaba lengxabangxoza enkulu kakhulu okungawukuthi nxa icala lika Donald Trump ukuthi kube yinto abangazange bayifaka ukuthi ayibuye lemthethweni yekhulunywa njalo ukuthi ayibuye emthethweni ukuthi athonisiswe kule nto le ayayihlongozayo bekuzaba yinto ebekade izachiya kule denti enkulu kakhulu ngoba sazi ukuthi anything ehlanganyela ezopolitiki yinto eyabe eba eletha isithunzi elizweni noma yinto ediliza isithunzi elizweni okungawukuthi ukwenzela ukuthi iAmerica iqhubekele phambili lokuyipolisa ama isenza ipolicing role kwamanye amazwe kufanele ukuthi layo itshengisele ukuthi nxa kusona lakwelalili ezweni labo bayenelisa yini ukuthi baziqondise izigwegwe noma bona okwabo bayakutshaya indiva befuna ukuthi bayenze baqondise abanye abantu kukanti besehluleka labo ukuthi baqondise yabo impilo. Kodwa ke lokhu kuyikuthonisisa uDonald Trump ngento ayenzayo njalo kuyindlela yokuthumela umlayezo othize kwabanye abantu ukuthi haji thina noma konakele kithi siyakwanisa ukuthi sikwenze njalo siyakwazi ukuthi simfake umuntu icala simdinge ukuthi ulecala noma akalacala ngendlela lela eqondileyo kusetshenziswa umthetho.
Ngokubona kwakho nqa kuyikuthi khona lokho okwenzakalayo kwakungenzakala kwamanye amazwe asithi thina kumbe eZimbabwe. Ubona ungani sasingabona yini kusenzakala lokho esesikubona kusenzakala lapha kwelemelika.
Ngendlela engikubona ngayo njengoba sisazi ukuthi inkulumo lesiphezulu kwayo inkulumo elomgogodla omayelana ngezopolitiki. Ngibona ngathi bekuyabe into efana nayo intsho laselizweni laseZimbabwe. Bekuyabe into efana nayo ukuthi nxa ukuthi ikakhulukazi ukuthi uhulumeni umuntu obekade ephethe esikhundleni esephumile kube ukuthi wasezama ukuhlongoza ukuthi kube lomsindo ukwenzela ukuthi lo osethethe angangeni mahlayana noma kungabi lula for ukuthi angene noma mhlawumbe ukuthi akakhitshe lo osefana ukuthi angene kodwa kunguye ovotelwe ngabantu ovotelwe ngabantu ukuthi angene. Ngibona ngathi bekuzabe into efana nayo ngoba lokhu kuyinto yokutshengisela ukuthi ilizwe lelizwe lento ebizwa ukuthi rule of law. Njalo umthetho awukhethi ukuthi umuntu uzonde kangakanani, umthetho awukhethi ukuthi umuntu uyisiphatha imali ezingakanani, umthetho kuyafa ukuthi uqondiswe ngendlela efaneleyo. Nxa umuntu esephula umthetho ufanele ukuthi ahlangabezane lengalo yomthetho kungakhethelekile ukuthi ungubani. Kodwa ke elizweni lakithi leZimbabwe babugande uhlupho lwakhona nje ukuthi kusinsikhathi ezinye izinto basuke bezishaya indiva sekusiya ngokuthi mhlambe baye bathi ukuthi nxa bebabhoda emuva noma emaofisini yabo nxa sebesiyahlangana bebodwa into leyi baye bathi nxa beyihlalela phansi bayikhuluma babe lesisombululo esinjani lapho kugcinele kugcine sesibona khona ukuthi enye into nje igcine isiphelele emoyeni ingasandlondlobali noma ingasabonakali isiphetho sayo ngendlela efaneleyo. Njalo sekungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye lo oyabe kuwukuthi ongenileyo nxa kuwukuthi ube lamagqubu amakhulu kakhulu abekade ewenziwa ngulo bekade ephethe kodwa osenguye osephandle sekungacishe kwenzeke into efana lento esiyibona eSouth Africa into kaZuma ukuthi lo oyabe unguye osephakathi usemethesa amacala njalo icala lakhe lingasakhulunywa ngendlela eqondileyo kungasakhangelwa umthetho kungasakhangelwa ama merits ecala njalo kungasakhangelwa ukuthi ladale kanjani icala kodwa sokukhangelwa ukuthi bona bavele bazondala kungakanani.
Alo ke ngumnumzana Tifa wachapi pango Dube olandela ezombusazwe welemelika ebesixoxa laye ecingweni esepilitane esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.